baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ukuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidethi ethu wonke awe-CC segqijiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Ngevoteni umuntu ongangezele kuhle wasevalela leyo wokhithi, iwokhithi yayisinika ukudla. Kanti uthowata angehlulwa uza kuya egangeni, egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basuze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu enkayi okhangelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintiswa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kujayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila nolwamalunga edayela ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tlaibithi ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo, uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamashumi phose amane 337 bakhethe uBidi Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezident etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqijiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovensi lawa khathesi sikhuluma kunje. Kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafunba ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana ne-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo incwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyi kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingabathiwa yisikhathi lapho abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi
abakhona ade bekhaluchamisa uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenzwe kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala uma bekhithwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze bezondele uchamisa bebhazulu.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF kudale leCentral Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla leCCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani, abakwazi bakhangele ngaphi baya ngaphi. I-nomination court ikhona ngolwesithathu. Kodwa abambuzile izolo intatheli izindaba wehluleka ukubanika ilist yamacandidates ngoba akalawo lawo macandidates.
Ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintshona ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethile ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi mayezithini. Eze sicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela iningi. Kuyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile, sibefuna sikampeni, sibekampeni futhi sibavotile. Ah, mina sendiniwe nje. Sengkathe.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lonyaka.
Khuluma iqiniso kuhle mntana.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ngiyovota umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokiki. Iwokiki ayisinike ukudla. Ande uto wata angehlula uza kuye egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Ande useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekele ngubute. Basiqotshela amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke bangaxotsha.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla leZANU-PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami bengisalivotela yilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Eh, ngaguke ngavuthi
izaphu.
Izaphu yise.
Wasusiyana.
Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipondlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amanela 5-45 ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka. Sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho, hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lomfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi, uvota sizozengekele. Sizozengekele noma ungaba yokwenzima kuvota sizozengekele. Mina vele ngu-MDC esifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siliphume. Ngiyathatha ukuthi asisebenzi ngabuya lebhondi bathi bhondi abasaliphuni. No job, no what. So sifunani khonapho? Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kwathiwa hambane amakhiwa athi hambane ecela imalini kumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no besidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lonyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekumele akhona abaveke kube yinto eyi-one futhi kufane.
Sina vele abantu abasakhulayo vele i-society vele yazi sizalelele enkangala ngomsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi. Awungeke undlungile ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube la ikusasa lami elihle.
Abantu abantu abaningi bakhala ngimngcele emitha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation. Bathi abakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandlale ZANU-PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akulanto abangayenza ngazi bakhale, but ukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintsheka.
Ngolwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abangancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngonqobakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha intaba ziduna, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uTanganyika elilago guqula impilo yabantu esigabeni lesi ongani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokudaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi iZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli zabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Lindawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka ngakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Ukatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
The main of these projects which are being done for the community, so maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabosomabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana abona amahlango usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS ngabantu abethu baqhatshwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimuli leCarib ngoba kuyabe sekulenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu okungaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansila Ndebele uthi inengi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Ukugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu. Aba beqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangeleyo then skilled people balutshwana but sesilabo abanye ama-drivers amanye abarekruthe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. Uhle uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu iNational Matebele and Zambezi Water Project. Uhulumende waqhasha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba silandelayo sesikhangele okwenzakala kule Melika. Namhla likhefu leJune 10th kule Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865, sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababajengayo. Kunengi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Sixoxe lomfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu 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 babatube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili obusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America leze zabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isikhathanisa labamhlophe?
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa kumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjani?
Aba batsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurch namhlanje upastor wangithi wasikhumbuza wathi yena lelusuku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lona?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa kokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambatalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
When ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because ngakhangela kathe sithi $1 something iphekeli 1 lama-pads of which abanye babemele asebenzise 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ngananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa ingela amaphedi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima because 1 uyabe lama-pains, 2 akala ama-pads. Once angastayina iskirt or astayin from then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yemwanasikana uthi inkinga ezinje zicina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe Pads and Dignity campaign.
To have
sinikeza hakhi amaphedi kuphela, kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, lethawulo, lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu, lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabeleni ezinjengeManicaland, eMasvingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu, kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chili, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola lungenelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EleZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokho kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kusasa lusuku lwesiphepheli olu World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamajumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni ajiyeneyo. Sixoxele umnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe kwena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka-20 December 2020, ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethiwa ukuba ama-citizen eKenya. Khadesen le-ID.
Kwakumenjani ungakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima yena. Yazi umuntu uma uivini uhamba labanye yavuka into ethina na ngasezeni lokhu kwezotha wena lazo iyincwadini, lo omunye ethi ngilazo, lo omunye ethi ulazo, wena usidawula abesesithi akusayenzi kuyo ususala, abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nanodinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyo, ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje, kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi sule ndawo yakho njalo sungasebenzi okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hhayi, kathesi bakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala lobo kwelizwe sibili, ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngengathi ngumkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kuminjani?
abatwana sebele zincwadi engikhuluma nje bengisithi nanomo yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi
laye uyafisa ukungena esipoliseni
nathi singabangani abangamapolisa abayesithandaza labo because babaisikhulu esithina hayi uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebar nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwanje abafika i-8 form 1 form 2 njalo bafundile
yes singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona esipostoli njalo libaningi kanganani khona
ngathi izonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi ngathi sasingasoze sihlale eqenya singelamsebenzi esiyilandileyo or walandwa ngobaba ngathi umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto leyo
umnumzana Michael Sibindi udabuka ematopo esabelweni seMatabeleland South besixoxa laye ekweleKenya siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa sokuyisikhathi sokubingelelana
ngingumisis Mtereko umahlabangana ngibingelela izingane zami uNewton uyigi urobeti lolesli lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi ngiyabonga ngiyabathanda kakhulu bonke laba bantu embabingeleleyo
obingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba umbiro omuhle ngithi linjani babirwa lisuhile jwanga engikhuphuke ngiyobingelela kwamalume ami phela ekoshusha abatalawunda ngibingelele futhi laso sonke isitshaba sezabhu ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle ngingakhohlwala abafana bami abase-St Paul ngithi bafana uba kuyalithanda unqobani yathi bobangane nozo likhule bafana bami lifunde lizokhokhela izabhu
igama lami nguwulisha lihlungwane ngihlala ecalanga e-village under Chunkunyane Primary School endaweni yase-Felabusi ngithanda ukubingelela laba bantu ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMahlilida Ncube ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka uAyanda nomthandazo ikhuluma loNcuncu uNomusa ikati njalo noNomvula ngiyeqe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza ngithi kabaphile ngibuyele njalo futhi eFilabusi ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu ikati le bandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo ekhilani ngiyababingelela bonke ngibingelele nendaweni yasesimbidi phansi kweChunkunyane Primary School kulodade wethu unamkhululi usoneni ngiyambingelela kunye nabazulu bonke ngiyabonga basakazi
linjani basakazi bonke bakastudio 7 ngalinjani abalaleli bakastudio 7 ngendawo mina ngikhuluma layo ngusesabo sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDrumaland kuvillage 9 andibonisa umama wami onzalayo ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months sidla mahara ngiyakubonga konke mvulise labo mama bonke nje bahlonipha ngokusithwala kwabo yeah ngibuye ngise Country Park lapho enhlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule mule yamkhona ambulela ngelo namntwana uMancube lezivulo lami uAnita lo Romeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile ngithi ngiyabathanda abantu bami likhule lingcine njengoba lami likhangele hayi ngiyabonga angile okuningi engingakukhuluma Studio 7 sibonga uhlelo
siyabonga kholeke labo ngabalaleli be-Studio 7 lamhlanje siphetha-ke uhlelo lwethu ezinye kade sikhokhela kuyaxokozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa ngumthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.